VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 7 kwenkwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokwedlule phose iviki ungelamuntu otholakale elegcikwane le coronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu.
Kungakho ngesithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika, ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwelaseZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi kwelaseZimbabwe ukudla kukho.
Elinye njalo ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelaseSouth Africa eselibalekela indlala kulelo lizwe likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemence Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokwedlule phose iviki kungelamuntu otholakale elegcikwane lecoronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Embikweni oyethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa abahloliweyo bonke batholakala bengelagcikwane izolo. Kulabantu abangamachumi amathathu lane abatholakala belegcikwane leli, kwabhubha abane. Kunjalo nje, elinye ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge Border Post lamhlanje ekuseni livela eSouth Africa ngesikhathi iningi lisithi liyehluleka ukuziphilisa kulelo lizwe njalo elivaliweyo kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane weCOVID-19. Kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu, i-150, asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Uhulumende weZimbabwe uthi baningi abakusimo esifanayo abakwamanye amazwe abafuna ukuza ekhaya. Amabhasi athwala laba bantu abalisa i-Eagliner, DNC, Mzansi, le-Delta Couches. Abantu bayazibhadalela imali yokugada kanye leyokuthola amaphepha asemthethweni awucaphisa emngceleni. UMnumzana Vusumuzi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi mhlawumbe abanye asebecele ukubuyela ekhaya abalalwazi lokuthi befika nje bazahlaliswa bodwa ku-self-quarantine lanxa lokhu kulotshiwe encwadini abaziphiweyo.
Kusuka ngokuthi basukela kuliphi idolobha kwelase-South Africa, kanti futhi lawo mabhasi azobabeka kwelase-Beitbridge lapho bazogcinwa khona amalanga angamashumi amabili nanye ukuze bangayothelela abanye umkhuhlane we-corona. Isixwayiso ebesisenzile kulabo abantu abaningi ukuthi uma besahleli lapha kwelaseMzantsi Afrika kunemizamo ethile esiyenzayo njengenhlanganiso nenhlanganiso ezihlukeneyo ukuthi mhlawumbe bathole ukudla njalo bathole ukuthi basizakale, ngoba singena siqiniseko sokuthi bazokwanisa bakuthole lokho njalo mase bethe bahamba kwelaseZimbabwe. Okwenza ukuthi sixwayise abantu ngalindlela kuyikuthi ngoba siyazi ukuthi uma befika lapho mhlawumbe kuzoba nzima ukuthi bathole ukusizakala kumpe bathole ukudla, kanti ke baphoqwa isimo khona ukuthi basuke kule ndawo ngoba nakho balambile, kanti futhi uhulumeni ubengakakukhuphi ukudla lokho athi uzobanikeza khona, kodwa bekungcono ngoba zikhona izinhlanganiso ezizimele ezisabanikeza ukudla. Ikuthi nje abantu bayasuke bayitshela ukuthi kungcono ukuba sekhaya kunokuba ezweni langaphandle, kodwa besingakuxwayisi lokho ngoba njalo sisazi ukuthi akunayo indlela engcono ezobenza ukuthi bathole lokhu kudla okuyikhona abasuke sebekubalekela lapho ukuthi bayalamba.
Siyananzelela ukuthi kweleZimbabwe kule ngxaki eziningi ezihlupha abantu abaku lockdown njengokusilela kokudla, amanzi lokunye. Singathi impilo isimbi kakhulu yini kwele South Africa ukuthi kungidlula okuseZimbabwe.
Ake ngithi kungakho ngesithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika, ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwela seZimbabwe ngoba siyazi ukuthi kwela seZimbabwe ukudla kukho kanti nakhona namhlanje besizwa nje ukuthi mhlawumbe ungatholakala usizo olwezi olungaba u 7 million US dollars kodwa lusizo lolu olokuthi abantu balashwe kulwiswe umkhuhlane we corona kanti kakulona usizo luzenza ukuthi abantu bathole ukudla into engicabangayo ukuthi abantu bona mabebona uhulumeni bayitshela ukuthi uhulumeni uyasithanda mayethi kasi ekhaya bengazi ukuthi empeleni isimo abasibophezela kusona kakusona leso esilula njalo esizokwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono yilabo abantu esizobabona futhi kungekudalanga sebefisa ukuthi bajike lapha kwela semzansi ngoba sebefike behluleka ukuthi baphile abantu bona bayathatheka bazitshela ukuthi ngoba kusekhaya kungcono siye ekhaya ngoba kasazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani kodwa njengesimo esisibona lapha eSouth Africa ngesokuthi uhulumeni waseSouth Africa uye wathi uzonikeza abantu bonke ukudla banikeze nabangasebenzi izimali nakhona besingakakuboni kusenzakala lokho kodwa ngoba bekushiwo bekuzoba nendlela ukuthi labo uhulumeni leyo mali athembisa ukuthi uzoyikhupha iphume ngoba uhulumeni walapha eSouth Africa angeke ayeke laba bantu bengatholanga ukudla ngoba uma bengasatholanga ukudla nezimali kusho ukuthi bazophoqeka ukuthi baphumele ngaphandle emgwaqweni okuzokwenza ukuthi mase bephumile bese bebhebhethekisa ukuthi lana kwalomkhuhlane we corona ngakho besise zingxoxweni nje naye uhulumeni ukuthi siqiniseke ukuthi abantu bakuthola ukudla njalo baphinde bathole nalolo sizo lezimali laba bangasebenziyo bese sibona ukuthi labo abangenawo mhlawumbe amaphepha bona basizakala ngalophu uhlobo ngoba ukushiya intutshana eyodwa nje eyokuthi umuntu agule kuzobangela ukuthi izwe lonke bese liyagula kungakho sisithi besingakuxwayisi ukuthi abantu bathatheke bagibele lamabhasi ngoba bathatha nale mali encane kanti ke futhi kasazi nokuthi mase befike lapho emngceleni lapha bayosala khona bazoba nayo na imali yokuthi basuke lapho baqhubeke ngalolu hambo besiye endaweni ezihlukileyo mase befike nawolezo zindawo bazofike badlene kungakho sithi asiliboni thina njengenyathelo elihle elithethwe ngabantu abanengi kodwa ayikho into esingayenza ngaphandle kokuthi baxwayise nje kuphela
lo ngumnumzana Vusi Moses Banda umqondisi wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eSouth Africa Abenhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kunhlelo zokulimukisa uZulu ngomkhuhlane weCoronavirus sebamukele ngenjabulo usizo lwemali engange 7 million US dollars ephiwe iZimbabwe libhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank izolo imali ikhangelelwe ukulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane weCovid-19 ibhanga leli lithe lanxa eZimbabwe lilikweleda imali eningi likubone kufanele ukuthi liphathiswe ilizwe leli ngemali yokulwisana le coronavirus eZimbabwe elikweleta iWorld Bank lamanye amabhanga afana le African Development Bank kanye le European Investment Bank imali engange 1.2 billion US dollars Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efi Dlela Ncube
Usizo lolu luvela kuWorld Bank luqhakatheke kakhulu ngoloko uvikela impilo umakhelwane wakho angabe kukweleda angabe kwenzela ukubi ngendlela enkulu kakhulu kodwa nxa esegulelwa esefelwe nxa esethelwa indlu uyahamba uyencedisa khona yikho kwenziwe iWorld Bank sizabuzwana kwizikwelede ngemva kokuthi umemetheka kwegciwane lecorona sekuvinjelwe impilo zabantu beZimbabwe zavikelwa ngokuba angeke kuyekelelwe ukuthi abantu baphele ngokuba uhulumende weZimbabwe uyakweleda abantu asobe kahulumende weZimbabwe abantu asobe ezanuPF abantu ngabeZimbabwe ngabasemhlabeni ngakho kuyadingeka ukuthi bancediswe lanxa belezikwelede izikwelede zavulwe egameni labantu beZimbabwe kodwa imali yakhona yebiwa yangena lapha lalaphana lapha engabonakala ngakhona okwamanje kumele ku vikela abantu beZimbabwe iWorld Bank iyenza kahle ngendlela enkulu kakhulu
kumele isetshenziswe njani imali
imali imele igcinwe ngendlela enhle kakhulu ingasebenzi izinto lezi ezinye ukukampena kumbe ukugijima ngezinto lezi ezohlangothi olulodwa sesajwayela ukuthi izinto zeZimbabwe nxa zifika zibe ngezokuncedisa iZANU-PF uqinisa iZANU-PF kulokuthi siqinise abantu beZimbabwe le mali ifanele isebenze kuphela okweCoronavirus ithenge ama testing kits ivikela abantu iyenze ukuthi zonke izinto ezidingekalayo ukuze abantu beZimbabwe bavikeleke kucoronavirus zibe khona okubalelwa lokuthi ulo ulwazi lokuthi bangazivikela njani abantu lube khona lufinyelele kubo bonke abantu kulezi ndawo lezi ezizo abantu abangagcinwa khona abanye abangabe besolela ukuthi sebelegciwane bagcinwe kahle belokudla begcinekelekile lingamemetheki igciwane hayi ukuthi ingene emakhoneni ibisisi yadliwa izigebengu lezi ezivele kudala zisidla imali.
Udaba lokuthi abaqhathi kabaseyi kubanjwa ngamandla ukuthi bahlole izisebenzi zabo i-coronavirus lilubona njani?
Ngokubona kwethu vele i-government yeZimbabwe isenza ukuganga okukhulu kakhulu ukuthi ithi amankampani aphoqelelwe ukuthi ateste izisebenzi zingakabuyele emsebenzini. Kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe. Kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe. Kule mali yama-taxpayers izisebenzi zivele ziyabhadala. Abhadala umthelo ofanele ukuthi zivikelwe ngaphansi kwawo. Yamankampani ayabhadala umthelo okumele uhulumende awusebenzise ukuba ahlole izisebenzi zingakabuyeli emsebenzini. Hayi ukuthi athi yena yamankampani kahlole lapho besenza ukuganga okukhulu. Kodwa lakho futhi ukuthi kuthiwe babuyele bengazange bahlolwa akusonto eqondileyo. Ngakho uhulumende umele abone ukuthi ziyahlolwa lezi zisebenzi yena ngokwakhe azihlole uhulumende zivikeleke izisebenzi kuvikeleke amankampani kuvikeleke abantu beZimbabwe hayi ukuthi kumemethekele igciwane.
Umnomzana Efihlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 monitor. Kusenjalo, inhlanganiso ezibiza ngokuthi i-IM for Bulawayo against COVID-19 ithi iyaqhubeka ngohlelo lokuphathisa uZulu uphanjaniswele impilo i-coronavirus ngokudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSen Sibanda.
Indawo thina lapha bese sinika khona ukudla bese sinike entumbane sanuka sanika lenjube khathe sisebenza sise elobhengula silungisa lezakhamizi silungisa labantu besocial welfare silungisa labafundisi kudinga ukuthi lapho ngaba lendlala khona kungathi ngakho lo msebenzi sizabe lapho nxa lapho sithola khona ukudla siyabe sisebenza singena kwamanye ke ama suburbs.
Ukudla elikwabayo lokho likuthola ngapi kahle kahle?
Ukudla lokho kuningi sikuthole okunye kutholakale Citgo okubuye kulethwa ke ngaphansi kwalolu phahla oluthi lona amfobula against COVID-19 njalo sithole omama abase London ngapho e-UK abathi bona ngoqoki Ndlovukazi basinike laba impuphu esincedayo esiyayiqedisa nje ukuyinika abantu ngaleli viki njalo siyazi ukuthi bakhona abanye abaphandle base-America abanye abase-Australia kuleli abalokhu besaziqoqa befuna ukuncedisa. Lokhu kusavulekile njalo isidingo lokhu sisikhulu kakhulu. Kuyadingakala amadolobha lokhu emaningi asikangene eluveve, asikangene e-Country Park, asikangene kubonkulumane, kubonketha, zonke lezi ndawo kulendlala. Asikakhulumi ngabophumula ngale kugcwele abantu abadinga ukuncediswa kakhulu. Ngakho siyacela kakhulu ukuthi nxa abantu beZimbabwe bengahlangana sincedisane. Ikanti uhulumende la siyacela kakhulu ukuthi nxa ungaba le ndlela lezi zimali uhulumende athi uziqoqile ezama-youth athi uziqoqile ezabantu abakade bezisebenza siyacela ukuthi ziye ebantwini bona labo okumele ziye khona ngoba kuzasincedisa lathi ngapho ukuthi inani lethu labantu okumele sibancedise libe lilutshwane.
Umnumzana uSen Sibanda ngowenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 monitor ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umsitheli kumbe uRegistrar General umnumzana Clemens Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. UMasango wetheswa amacala ambalwa abalisa ukungethembeki ngokuqatsha amankampani kumbe amathenda ngesilungu. Ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje ekuseni. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Ip Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda abehlome ngembobho ahlasele indawo yokugcina impahla eZimbra. Bantshontsha amabhokisi embodlela zomuthi wokukhwehlela iBronchclear onathwa ngabanye njengezidakamizwa. Amabhokisi omuthi la abikwa ebiza imali ngamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili $20,000. Iphephandaba leChronicle lithi uArnold uzwakwenamo ohlala elokitshini leChabalala uxotshaniswe ngamapholisa esemoteni ngemva kokuntshontsha impahla ebiza amadola ayinkulungwane ezingamachumi phose amathathu $27,000 ebizisemoteni edolobheni lakaBulawayo. Ukuzwa kwenamo uphume emoteni weqa walimala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina ngu-Anita Ndebele ngilapha ekhona eSanzu. Into engiyizwayo nge-MDCT le DC Alliance. Uma kukhuphe noma engaze uyaphuma uyaxotsha abantu angeke athole lutho izihlalo. Kwehlula unkomo, unkomo wayehluleka engumNdebele. Ishona kalivota, alivoteli iNdebele. Thina ite sivotela amashona. So akhohle ukuphinde ukuthi noma ekhiphe uChamisa, abantu bakaChamisa yini uzawina ngokuthi uMakhuphi. Evele wayezinja akula plani lapho yakhona. Vele sefuna nje ukuthi izanu imasithi wonke. Akula lapho yakhona. Njalo kathi uzathina usengumkhokheli. Kathi lo munye umsekeli wakhe la bekhuluma last week kuthanga ethina yena Makhuphi sezikhuphile nguye sekhokheli iMDCP. Kathi kuhamba njani kwabo kuMakhuphi? Lo ungusengaphi lo thina nguye sekhokheli iMDCP? UMakhuphi eseqotshiwe. UMakhuphi la uyayavule ngumama Shua. Kathi wenzayo. Kakhohle unkomo wehlule ukuthi awine ama-election ngenxa yokuthi ishona kalivoteli iNdebele. Thina ite ngaye amashona asivotela ngalathi siyawina.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7 nabathandi labalaleli be-Studio 7. Okhulumayo uGift Sondoku ufo kaNdlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngibingelela kuzo zonke iy'nkokheli ama-traditional leaders akithi induna nabosogogo. Ngibingelela laphana induna ubaba uKhayisa. Ngikhothama la kuso isilo ubulelani kalobhingi lakaKhumalo. Basakazi bengithanda ukuphawula ngendaba le sizwa kumaphephandaba yokuxoshwa kwama-members of parliament e-MDC Alliance. Iyangixaka lento ukuthi kanti lawo ma-MDC ma-MP members axoshwayo okuthiwa khona ngoba inkantolo yathi khona uChamisa kwakufanele uMakhuphi act after kushona kaTsvangirai. Ngiyazibuza ukuthi kanti lawo ma-members of parliament ekhethwa kulelo parliament akhethwa eyiqembu le-MDC kaTsvangirai or akhethwa MDC Alliance. Mbese ngizibuza ukuthi kathi yona izegi yathi iregister iMDC Alliance yayithi iregister iparty ebivele exist or a new political party. So if it was a new political party amboni mina ukuthi bale case lapha. Njalo ngiyazibuza mina ukuthi mawungabu lo ngilomuzi nginje ngingundlovu ngibe sengiyachona abantu abamsebenzi besala besilwa bebanga ifa. Kuthi ngemva kwesikhathi omunye eyakhe umuzwa wakhe laphana omunye eyakhe umuzwa wakhe laphana. Kuthi omunye oseyifeyila ebese enkantolo ethi hayi kodwa ukhona owaphuma le mbuzi zikababa omunye waphuma lekhuba likababa. Inkantolo ibisisithi buyelani enxiweni liyelungisa ukungaboni ngasolinyela. It's not possible ngoba manje inkantolo isithi ababuyele kuma-structures e-MDC awasekho lawo ma-structures ka-2014 asa-exist. So mina ngiyazibuza nje ukuthi kanti le nkantolo lezi zisebenza njani esenza sole thina ukuthi hayi lezi nkantolo maybe zi-politically motivated. Ngiyabona futhi lamanye amaqembu lapha aphikisayo abajabulela ukuhlukunyezwa kaNelson Chamisa. I'm telling you mabeqeda nge-MDC Alliance bayabuya kulawo maqemba ajabulayo ngoba siyabona nje ukuthi le nto le kulesandla semfene la isandla sezepolitiki. Mina futhi into engiyifisayo ngomakhuphe bemfisa ukuthi ngabe engahlanganela lamaqembu onke akithi kungaba ngozaphu omthwakazi Republic Party kube i-MDC kamakhuphe labo holishi beyenza i-alliance singumthwakazi beyenza i-alliance amaqembu onke akithi okwamthwakazi sithathe onke amacity akithi bheke into yabo leyo yokulokwa besilwa ngoba at the end of the day umakhupu usebenzela abantu baseHarare abazukumsiza ngalutho. Ngiyabonga basakazi ngokuhlala la eThembisa.
Sobonani, sobonani, sobonani basakazi beStudio 7 lani balaleli lonke. Hayi, okukhuluma nguZamani ePlumtree kodwa esigabeni ngiphuma empandeni esigabeni semzaza. Hayi, corona ish nasebuTswana lapha hayi bathi lockdown sisibulele. Hayi, sisibulele phela, sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki. Ah, le ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu, sisichaya sibili kakhulu balalela. Hayi, hayi kodwa inkosi khona balalela, nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela, sokhohlwa ngakho lokho. Sizokhohlwa ngakho shuwa balalela. Hayi, ngiyabonga ukukhuluma labantu beStudio 7. Donke balalela, into ekhona ngiphela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga.
Hey, silalele siyabona siyezwa ule ndlebe wathi uyezwa ya angwathatha indlebe uhloma ngapho lethutha ngapho uvale indlebe ungezwa ukuthi corona idangerous ya kuqakathekile khona ukuzivikela ungathi ukuhlala endlini ungahlala ezendlini kodwa ungela kudla kodwa bathi faka nale imaski la utheletele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu hayi kuzophela asithembeke uNkulunkulu wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela sikhathazeke ukuthi sithandaze ukuphela uNkulunkulu uzasiza uzasiphendula kwenye ilanga hayi mina ngikhuluma ngukhuphe ya ukhuphe kuphe womsedi ya ilapho embuya khona yime ngikhuluma ngalesi sikhathi nje hayi uNkulunkulu uzasiza kuzadlula okuyikorona sabe sithezi nje lokho esiqhuqhubele nje athi khona phe sikhona siqhuqhubele asikwazi okungenza kanti kwethu nje akuthini but hayi khona siyathovathova khona okunje okokuthi hayi okuthi lathi sifake emlonyeni sisafake emlonyeni asazi njalo kumbe baza estenda kula amalanga asikwazi bangaestenda kulapho sizogumula emuva lapho sokurongo phela lapha loko sokutshintsha ibhesi endodeni hayi sokurongo sibili siyabonga sithi khoma kasipho
ukuzithoba langenhlonipho balaleli beStudio 7 sisalibonani umhlaba wonke jikelele abamamela eStudio 7 igama lami nginjabulo wabaduke isibongo ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwamadlambuzi emkhomeni ngizikhulumela nje bathandekayo ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani ngabantu laba esingabatsho ukuthi baphila maphilisi omhlaba bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe bazophila ngayiphi indlela kanjani ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kubana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi nginje othandekayo ngumuntu wezinyoka ngiyisangoma ngizibuzele njalo kubana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana mali ngadedela nathi njengezanuse sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanje ngoba ngizanke ngizwe nelizwe lilodwa noma liqhamuka kunini lizwe wethu umnangagwa kubana uthini ngoba uyazi kubana ilizwe lakhe lilezanuse ukubana ngatsho kubana abantu bakhe bayimele le ndawo yebo iyasiyala ukubana lubhubhane lungafuna kubana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele ukubana okhithwayo kumele ngimhambise kiwo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo laphela khona lonke ngithi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu esithumela wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle zithi akula sigaba ngitsho lesisodwa eselizwe lemelika esesilungele ukuvulwa kulandela ukuvalwa kusatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lababulewe ligcikwane leli elizweni lemelika jikelele selisedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State. Sambuza ukuthi umumo unjani lapho akhona.
Sasivele imisebenzi esetshenzwa ngabantu abamnyama yiwenza ukuthi abantu abamnyama babe kudenja kakhulu ngomkhuhlane. Ayisikho ukuthi singatsho ukuthi kumbe abantu abamnyama kabaziphathanga kumbe kabalandela umthetho kahulumende, bayawulandela kodwa ngendlela esisebenza ngayo. Ungahamba ezibhedlela uzathola uthonesi. Yibo abaningi, yibo abachayela amabhasi, yibo kuthiwa ngabe essential services. So even thina sihlezi sisebenzele ezindlini, babanye bona kabalayo indlela abangasebenzela ngayo ezindlini ngenxa yokuthi ngabantu labanokuthiwa bakwe-essential services ezingeke zivalwe. Yikho mina mbona nganikho ukufaka abantu abamnyama engozini yokuthi babe yibo abagulayo. Kodwa kulusizi ukuthi elizweni elingako kuthiwa kule democracy njalo uthiwa khona ukubandlululwa sokwaphela, kodwa abantu baloku bebandlululekile baze bayebanjwa ngumkhuhlane.
Ezinye izigaba kumbe ama-states asevuliwe akade evaliwe ngesikhathi lesi esegcikwane le-coronavirus. Lina khona ngapho kuthiwani kuzavulwa nini, njalo kuyathembisa na ukuthi igcikwane liyaba seliphelile?
I-Washington State ngeyinye yama yezindawo abangavulanga. Ugovernor uthi yena uzavula i-state ngamaxeka ngamaxeka, uzakhangela lapho kuvuleka khona, ngoba kuleli viki i-stage 1 sikuyo kuvulela abantu abasebenza ku-construction laba bakhayo. Kodwa kulezimiso ezifakelwe abantu abaku-construction ukuthi babone abantu babo basebenza njani. Abantu baloku besebenzele ezindlini, njalo nje njoba ngengatsho amanamba akhanya ayehla abantu aba-affectwa legciwane, njalo labantu abasichiyayo. Lo umkhuhlane nxa silalela ukuxwayisa kwabantu abangodokotela ingcitshi zakhona, ngabona ukufuna nje ukuthi abantu bake bame izindawana zonke, kungabi lokuxokozela. Ngoba lapha amazwe lapha ngithi siyi-stateless, sehlukaniswa ngama-bridge kumbe ngimgwaqo. So nxa kungaze kuvalwe i-state esisodwa, nxa sithi lapha e-Washington ingavula, kuyafana lokuthi i-Oregon layo ivuliwe ngoba abantu abanye bahlale e-Washington State besebenze e-Oregon, kumbe bahlale e-Oregon besebenza e-Washington. Mina angilalwazi lwalokhu ngenxa yokuthi angilalwazi lwe-public health kumbe lemithi. Kodwa mbona ngani laba abantu abasixwayisayo baqondile ukuthi ke sine sibone ukuthi inamba ziyangaphi.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esesigabeni seWashington State. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Sekwedlule phose iviki kungela muntu otholakale elegcikwane le-coronavirus elizweni, khona sekuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Elinye njalo ihlekana lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa eselibalekela indlala likhangelelwe ukufika emngceleni we-Beitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemence Masango ubotshiwe esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lingasilalela njalo ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.